Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
ngicela lastos last week ze parliament basize zonke phakathi parliament sikhethe ukuthi esikho iCOVID-19 ngoba
Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka elitshumi lane ngesikhathi ibeletha. Kula beZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kweleZambia oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathintambo obona ngokwenzakala enyakatho yemandebeleni ongumgcinisihlalo weZanu PF kulumango umnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter omunye wabasebenza lomufi umnumzana Jonathan Moyo unqome uSpanda esithi wayesebenza katalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo weMathebeleleni North kubandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weLupane East edale lePhalamende umnumzana Mbongeni Dube olilunga leZanu PF.
Tswanda ngimazi kuhle, ngimazi njengobaba, njengobhuti kimi besides ukuba sonke eParliament. NgokweParliament ngimthole last of last year ngo-2019, but all along ngimazi njengobaba. Ngoba sisonke ephathini ube ngumuntu onguye wasithiyela kwi-Youth League, besuka kwi-Youth League besiya ku-Main Wing. Yinto esasibonela kiwo zonke izinto ze-Youth League. Ngoba sifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu bathathwa ngayiphi indlela. So into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba uSibanda kaseko angizange ngibhilive. Ngithethe isikhathi ukuze ngibhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniso yena. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda lokuthi nxa kuleyinye into yezileyo ube ngumuntu lwalo ongabhodiyo sekutshele khona futhi ndoda lapha sokuthi lento enje eyenzakeleyo ithenda ngokuhle kumbe ngokuhle ukuthela khonapho aku-advise futhi. So uzawuthi ubaba uSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcineni nini njalo?
Mina ngimgcine last of last week sisePhalamende. Basize sonke phakathi ePhalamende siqeda ukuthesta for iCOVID-19 and wayephume e-negative. So far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilivi ukuthi i-COVID ikhona. So le into le ivele inzima okakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikeza lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So sakhuluma ngembiko.
Wayesebenza njani labantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu owaye ngumuntu wabantu ezithobile hambe.
Ngumuntu obekwazi ukuphila labantu. Ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima because ngumuntu ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemeka sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangikhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth sibongane esenza ama projects amaningi abalisela abomama abontanga esinxusa ukuthi sizobona lathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani manje establish ama projects abomama. So ubaba usibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngela muntu ukuthiwa lo ungaliphi bani. When it comes to development ube ngakwazi ukuthi kule political party ube kwazi ukuthi kule development ube development hambi
umnumzana Mbongeni Duve umela ilupane East edale lephalamende njalo ulilunga lezanu PF. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo. Lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258. Asebehlatshe ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592. Ngothi ezitshiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka yokuzalwa elitshumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi kumele umthetho ucace.
Kakho umuntu ophezulu komthetho, akulabandla inkonzo ephezulu komthetho. Indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalabo ababonayo lalabo abafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho gakho umuntu ophezulu komthetho. Indaba le isibili ibuhlungu.
Abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha. Unobhala jikelele we-ZHCD umfundisi Kenneth Mtata uthi kungasibe bandla leJohane Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amaningi.
Amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amaningi hashi eJohane Marange kuphela. So ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni.
Umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu.
Yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba. Iqhubeka njalo i-statement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse kwabomama lamantombazana kuhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position eclear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani.
Umphathi ntambo ogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane la phakathi olwe Women Affairs, Community and Small and Medium Enterprises Development, uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo, njalo athathwe kuhle ezibhedlela aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana abangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni, okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo uNkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa leZimbabwe Gender Commission leMinistry yame Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonokho, sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe, hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende lozulu jikelele uqeda lolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo isonto yeThe Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana isithi iyona ayilani lokwenza lalumkhuba. Lisonto ithi ehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukaMemory Matshaya obeyintombazana eleminyaka elitshumi lane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxele umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni, loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic, kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amaningi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesiNdebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yiphi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasibaconcede njengechurch, siba consider ukuthi bangama sect, abanye bangama cults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liya protector umntwana engakazalwa. Thina siya believe ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule aze afike isikhathi sokuyayenda, ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo, ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic, thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Libona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. ungakhangela lobu drive ukhangela egangeni emaqaqeni uyababona nje babuthene ngesikhathi seCovid and uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapolice angama members alama church labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu I think suku wababona o president kusukela u president Mgabe begqoka amagauni belabo egangeni so laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo siyakusola lokho kwenzakalayo umthetho ufanele ulandelwe umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba protected omama ba protected
umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto yezi apostolic church in Zimbabwe Ulifestoku lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abanda lamademokrasi benelise ukuthola usekelo ekubhaliseni umthetho wokuvumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lwentuthuko olubiza amatrillion amathathu lengxenye zamadola $3.5 trillion edalelwe isenethi izolo ekuseni lokhu kuthabise kakhulu umongameli Joe Biden nele Melika esithi lokhu kujongiwe ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima ngokumelana nobhubhane lwe-COVID-19 Umhlobo kahulumende we-Israel, uMnumzana Naftali Bennett, uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lwenhloli lwakwelemelika, uCIA Director William Burns, kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yi-Mossad, uMnumzana David Ghani, esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv, ukuze bahlaziye ubudlelwano bezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kweleGini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lanhlanu 155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane wemabe olulezibonelo zokopha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa uphe ubufakazi phambi komthethondaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena labanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali nababesebenzelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha umnumzana Jolid Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi we reject mayor of Joburg kanye lethi put South Africans first. Isisekelo sombuso weSouth Africa sikuveka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kwele South Africa. Ibandla likaMatongo eliyilo elibusayo ele-ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Bongani Mkhwanazi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bayakhalaza lapho ukuthi i-foreigner seli umeya waseJoburg. Kuyathenda lapha ku Twitter kuyakhulunywa. Kodwa iningi labantu, in fact abantu abaku ANC bayamsekela uMatongo ngoba kudala bemazi ngoba uyisizalwane sase South Africa ngokuphelele wazalelwa khona phe South Africa so umuntu ozalwa umama walapha South Africa no baba waseZimbabwe.
So ukuba sindayo kakhulu abantu kuyini?
Hayi uma ukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle.
Kambe nxa ukuthi Mkhwanazi wena unje kulabazali bakho abadabuka eZimbabwe ubezosiba yi-citizen yakwele South Africa kuyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla khona?
Hayi akwalelwa futhi akusonto yokuqala le emhlabeni. Angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba waseKenya unine waseMelika. UKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili baseMalawi kodwa wagcine ngupresident waseZambia. Ayi baningi impela ngokudinga impela uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla. Kanti kona vele uma ungakukhangela kahle amakhiwa wona vele nawo enje lapha eMzansi noma eAfrika bangabantu laba ababezayo ngokumigrate. So akulanto enja nje ngomuntu omigrate wasethola i-full citizenship. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvume yokuba yokucela ubuzalwane walapha abe yi-citizen. Pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifya ngenye i-citizen. So ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engasho kodwa-ke iqiniso nje ukuthi vele izinto ezihlupha abantu kakhulu uhlupho. Uma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa okuthiwa yi-scapegoat asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo. Njengalapha eSouth Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane seSouth Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources. So as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba elithize. Lo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS wangena ku-ANC uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. KulabeZimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga umongameli kweleZambia oluzaqhutywa kusasa. Inhlanganiso yeSadaki ithi ngenxa yesimo seCOVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula. Kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi ntambo obona ngendaba zobudlelwano phakathi kweBotswana lamanye amazwe udokotela Lemogang Kwabe uyokhokhela iqula leSADC elizananza ukhetho lweZambia. Kodwa iSADC ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo seCOVID-19. Lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweleBotswana, South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lisemazweni alo. UKwabe uthi iqula leSADC liqale ukukhulumisana nenhlanganiso ezitheneko leZambia okugoqela amabandla zombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo. Kodwa kulokhu khonona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabeSADC kule Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe liqhutshwe kuhle kumbe hathi lolu khetho. Abamabandla aphikisayo kwele Zambia abafana lomnzana eFas Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele iSADC ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani.
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akuzange kusiphathise njengabantu beAfrika, njengabantu beSADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokukhona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka udokotela Fred Mutesa uthi bekungabangcono ngabe bekulabantu beSADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
It will be the first of its kind. in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kwawe ungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezijeniwe ngenxa ye-COVID. Kodwa kulembuzo ukuthi lambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje iSADC ingathumelanga iqula eZambia, kulabanye abeZimbabwe abafike elusaka kuyona le viki, kuyazibonela amathupha akwenzakalayo ngaphambili kokhetho okuzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi, omele inhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, uthi sebebone okuningi lokhe befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe, kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashene lathi ukuqala sizabathola ukuthi ongani kuyahambelana ukuthi ZNDC iZambia National Broadcasting Corporation engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi we bandla elibusayo sibona kakhulu lokhu kufanana le ZNDC ekhaya.
Uthi la ngendlela intatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo i-COVID-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike ku-peak ye-COVID. Bebela inani zangkhona ze-COVID beziphakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kule nto ezinye ngokuthi abantu behlangane kumarali abasahlangani ngenxa ye-COVID. Kodwa singabona ukuthi kwehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akusela khetho even kunama-by-election aqakathekileyo, kodwa eZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parlamente ekuzana PF umnumzana Senzo Spanda kaseko abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu-14 ebhubhe ngesikhathi ibeletha. KulabeZimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.